So we seek out this endeavor of VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga u-Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Siyahlangana kweza kusiswa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 8 Mabasa 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe-candidate selection. Okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i-candidate vetting. Kulaba sola uhulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu ye-Gold Mafia ekhitshwe umsakazo we-Al Jazeera ngemva kokufika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kule filimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni. Kuhlelo abaculi bethu, namhla silomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe-candidate selection. Okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i-candidate vetting. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalos Siziva uchasisa kabanzi.
Yethina njengetrikusisi lokuthaba kakujabula kakhulu ngendlela i-nomination process ethambe ngayo ekukhetheni laba zasimela bengokansela edalele parliamente njalo zasimela engumongameli ekukhetho oluzayo. Silokujabula ngoba kuphume abantu abahlukehlukeneyo abevela kunhlangothi ezitshiyeneyo okutshengisa ukubana le yinhlanganiso yabantu kubona kulabontanga, kulabomama, kulabadala, kulabantu ama-different races, kulabantu ke abavela endaweni ezitshiyeneyo of different cultures okutshengisa kubana hayi le yinhlanganiso yabantu lokujabula kakhulu kulama oveti kulabantu bonke ke ama generations atshiyeneyo okutshengisa ukubana yinhlangano yabantu abavela ema-church labatshiyetshiyeneyo abazamela ke inhlanganiso yethu kukhetho luka-2023.
Selingena kuprocess elithi yi-vetting liyabe lisenzani njalo lizayigqiba nini?
So okwamanje sizabe singena ku-vetting process, siqala i-vetting process yethu ukubana siqhubekele phambili ngenhlelo yethu yokugcina yokwenza ama-citizen caucus ukubana sikhonfeme laba ke abanomnethwe ukuze ekugcineni siphume lama candidates ethu azamela ibandla lethu le-CCC.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxe laye eseHarare. Basola uhulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu ye-Gold Mafia ekhitshwa umsakazo we-Al Jazeera ngemva kokubika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kule filimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni kusetshenziswa imali ezingcolileyo. Ifilimu le isithinte abantu abaningi abagoqela umongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe.
Njengoba amaNdebele sitsho ukuthi sizwe elikantulo, okwakuqala okwaphumayo ukuthi uhulumende waphuma ezonde kakhulu ukuthi kufakelwani lowo mbukiso we-Gold Mafia. Okwakusenza abantu becabangela ukuthi uhulumende kade engafisi ukuthi imfihlakalo leyo yazakale kuZulu. Kodwa uZulu ubekwazi lokho. Wathi uhamba futhi okhuluma emele umongameli, Deputy Secretary uGeorge Charamba, lapha ekhuluma ku-Twitter. Wathi ngisishona wathi sakamuchaita say okutsho ukuthi njengoba selikwazi manje lizakwenzani, okutshengisa ukuthi lobo into le kade sizazakala engaze zonde engaze bekwazi ukuthi kuyajontshwa ngendlela enjalo uzulu uzakwenzani. So nxa uhulumende sebuya esesithi usebamba izimali befreeze ama assets bevala ama bank account abantu laba abakhulunyiweyo Simon Rutland Low Hubert Angel Mutsanire. Abantu abasakukholwa ukuthi uhulumende kambe uqinisekile ngoba ekuqaleni vele uhulumende yena kade engafisi ukuthi kwazakale ukuthi kule ndaba enjalo yenzakalayo.
Manje kuyiwa ngaphi sisuka la ngoba uhulumende uthi yikho sekwenzile utshengisela ukuthi ukhululekile yena and uyabopha izigangi kumbe abantu abaphatheka kunkohlakalo.
Esesikwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe selibe lihlazo. Emphakathini eAfrika umhlaba wonke jikelele njengelizwe lapho sebenzi labakhokheli bakahulumende abasebenzelana lamasela ukuthi kutshontshwe igolide elizwe. So lokho yinto uhulumende azama ukuthi ayivale ku-international community emazweni aphetheya ngokwenza nje lokukhuluma izinto eziza yenza abantu becabanga ukuthi hayi uhulumende usezigeza kulelo cala.
Umnumzana Thabanginare yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye eseBoston khonapha eMelika. Sibuye saxoxa lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF njalo wakwamela itsholotsho edale leSenate.
Abantu labo batho njalo bathi kuvalwa abantu amehlo yadanisa mamazala ngoba eqinisweni lonke masikhangela asike sithini abantu babekezele abone ukuthi kuyini okwenziwayo ngawona lowo msebenzi osiqalwa nguhulumende ukuthi ugezise labo abatholakala bephatheka kulu daba lolu lwe-indaba zegold lekusimagla igold lokukhulunywayo okuphumayo. Ngokunjalo asithini thina sike sibekezeleni ngesiboneni ukuthi kuyini okukwenza okuzakwenzakala. Nikeni labo abacubungulayo abalandelelayo udaba lolu asebenikwe wona lowo mlando ngohulumende ukuthi badingisise baxwayisise lokunokukwenziwayo emizamo esiyenziwe ukuthi kubande impahla zanabo kodwa bona abatholakala bephatheka kulolu daba. Ngokunjalo-ke ngiyakwazi abantu abasela ukubekezela abalakho njalo ukubekezela kwamsho kwabalika mhlawumbe banezizathu zabo ebakubonile emuva obunye kodwa okokathe asikhangeleni khona okukhona sibonile ukuthi uhulumende uzalibamba njani lolu daba.
Inkinga ekhona lapha Gawule ukuthi uhulumende waqala waphika wathi hayi akulanto enjalo ifilimu le ngeyamanga ki sebesithi ye hayi sizajezisa laba abaphatheka kwikho yikho abantu sebethola kunzima ukuthi bakholwe kuphi.
Ye okukhona yikuthi uhulumende kwakungabanye abantu bathize ama-individuals njalo ababezigomela umbono wabo hathi uhulumende i-position ekliye kahulumende yilethwa ngusomlomo kahulumende ongumama uminister womonica mtsango lo Nick Mangwane yibo baletha imibiko eqondileyo ngokuthi udaba lolu lumi njani ngoba umonica mtsango yari sekhuluma into udaba abalwethule osokunqunywe i-cabinet yikho kumele kuphuthi kukhangele hhayi abanye laba abanye ababezivelela emawosweni ebhawa ababezikhulumela imibono yabo bekhuluma into zabo ezithekileyo kumbe bekhuluma into ezizisa abanye abauzulu ubuhlungu.
Othintwayo kumbe okhulunywayo kakhulu nguHubert Angel lo onguye okhanya ezithi ungu-ambassador at large ukhombela umongameli welizwe laye uzafrizelwa yini ama-assets u-Angel wakhona kanye lo mongameli mnangakho.
Akula muntu okukhona ukuthi upresident wa-appointa uHubert Angel kuthi nguye njalo ngokuthi ngumaphoyinta wakho umongameli uyezamthathela inyathelo njalo lokuthi lakhe mthathela inyathelo kunjalo kuthi umqotshi umsebenzi kodwa lapha kusezukuqotshi umsebenzi kuphela kodwa kulokhu kuyayishiswa nokudaleka kwamacala endaba zenkohlakalo zimeze ezikhona kube sekushithi ngokunqapho sokumele abantu laba bathathele ama-assets abo baphinde bethathele sibezele ama-assets abo baphinde njalo babotshwe yikho okuqakathekile kumele kwenzakale kibo nangendlela uhulumende sekuhlele ngayo.
Lapho ubona umongameli Mnangagwa ezaphuma emsulwa kudaba lolo
uvele abantu baningi abantu abasebenzisa ibizo likamongameli nxa besonta besithi umongameli kunje umongameli engadli lutho umongameli ungcoliswa ngumuntu wonke usebenzisa ibizo lakhe abanye bayenze izinto ezimangalisa njengosizo umuntu esithi uyabhadalisa umuntu ukuthi ayebona umongameli wakubona ngabe kokuthi uyawuhambisa umuntu kumongameli umongameli uyabengakwazi ukuthi kuhle konke uyabengakwazi lutho ngakhonokho kube lokuthi bahambe besiya ntshontshana sezabesebenzisa ibizo lakho kakwazi.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF esixoxe laye ekobulawayo. Abantu abalichumi 10 ababhubhe engozini yomgwaqo echiye njalo kulimele abangamachumi amathathu lanye 31 izolo ekuseni eningizimu yedolobheni leHarare emgwaqweni weMashingo. Amapholisa athe ingozi yenzakale ngo-6 ekuseni lapho iToyota Caravan kombi ebithwele abantu phose abangamachumi amabili 18 engqikilane le minibus yona ebithwele abantu abangamachumi amabili lambili. Abalimeleyo bathwalelwe esibhedlela ezibhedlela semvuma leGweru.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba.
Imuli yakondlovu eMawane eGwanda idinga uncedo ngemva kokuba umuzi wabo ubhihlizwe ngosakhulayo obesethesa omakhelwane bakhe icala lokumnyeya. Umndeni wakondlovu usuhlala egcekeni kulandela ukubhidlizwa komkhulu lezinye izindlu. Amapholisa adinga umsolwa uJasper Sibanda kulandela lesi sehlakalo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Umsolo uJasper Sibanda leminyaka ezalwe ngamachumi amabili lantathu kubikwa ukuba utheleke emzini wakondlovu phakathi kwamabili ngolwesihlanu kuviki edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana abalapha ekhaya ngoba bemnyeya. Umninimuzi unkosikazi Margaret Ndlovu uthi uthe enanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekele egangeni. Kulapho ke umsolo aqala ukudiliza iloba yini abehlangana layo ogoqela izindlu, imbiza lemganu kanye leyinye impahla endlini wazasuka lapho ekuseni ngohola lesithupha. UManlov uthi wazama ukubikela amapholisa eGuyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akulamota. Uthi usele esegcekeni lemuli kulandela lesi sehlakalo.
Lapha isime engilaso angikwazi ukuthi ngisahlala ngaphi labantwana, ngilala labo khonapha esikweni, ngilala khonapha esikweni khonaphana lapho imula khona kuba sumlile lapho ngilala lawo khona. Ngihlala labazu nomntana mina lo nomalukazana, sikhalela ukuthi sithole lapho kuthi sihlala khona. Lezi mbiza kasilazi imbiza, imbiza ngezabomakhelwane Jason 1 wona umgano asifika imgano yakho makhelwane ube ubulele yonke imgano khathi sikuyagodola uzasithenga ngapha ingubo ezinikeza ukuthi kukwanisa abantwana ukuthi bakhudumane.
Umsolo wakubikwa wabulala njalo amafasiteli wawisa lo mnyango kankosikazi Regai Chumba yawonda sedinga labo ayexabana labo.
Ndidinga abomakhelwane wenu bonke, nami ngabe ngithatha abantwana ngiphuma sibaleka siya komakhelwane. Kuthe suka ngale iqonda ke emzini wami ngizwe ishaya isivalo ethi vula wena vula, ubafihleleni abantu labo. Washaya isivalo shithi washaya isivalo saze savuliwe thetholwe ngala muntu shithi wabengenela impahla imbiza imiganu konke amawindi ebulala. Kungizwisa ubuhlungane ngoba ukuthi angonele kangako kwembangisane bangaze ngikhulume laye ngitshelangela ngendlulo.
Ukhansila kawa-13 Mnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi amawane zisele zingelamathe kulandela lesi sehlakalo. Uthi njalo ubona sengathi okudala ukuthi abatsha baziphatha ngale ndlela yokukhulelwa izidakamizwa abazithathayo. UJasper wabaleka ngemva kwalesi sehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasenelisanga ukukhuluma laye kumbe umndeni wakhe. Kusenjalo unkosikazi Janet Mjaji oyemawane ozelwe bona kodwa waba yisiphofu ngomnyaka ka-2020 oleminyaka yokuzalwe ngamachumi amane udinga uncedo lokuziphilisa. Uchaza udubo abhekane lalo.
Amehlo ami lawa ukuvaleka kawo aqalisa ngo-2020 ebuhlungu elakarayithi le yaqala ngobuhlungu senansiya e-Richard Morris. Bengifake emchinini ngiye-checka nje bembhalela imithi ngisiyathenga e-pharmacy ngithela, but nxa ngifika laphana esibhedlela ngangibala ichati leya yama-letters kuhle kusiya evala waqala ukuvala lele lika-left, lele lika-right lakhona lona elalibuhlungu lingakavali ngokuya ngokuya ngo-November bese lele lika-right lalokhu lavala ngangasaboni 2020 khonapho.
Unina unkosikazi Sibongile Ncube uthi wathwela amagabha avuzayo loba izimisele ukusebenza ngezandla zakhe nxa engathola ukuncediswa.
Ukuthi anginikise ukudla kokuphela ngisuzokuyenza, kodwa kungaba le nto engingayenza mina ngezandla zami ngikhonapha ekhaya. Ukulima ngiyakwanisa kakhulu, kodwa andiyabona kathi amagadeni ngeke ngithelele amanzi aphela. Uma ngingaba nenkukhu, ufa inkukhu ngiyakwazi manginceda, kumbe ingulube kunganginceda. Yinto engibona ngani ngazikwanisa ukuthi zingincede, ngizuze lapho engizithengisa khona.
Abafisa ukuncedisa imuli zombili banakho ukuxhumana lo kansila kwa-13 eGwanda. Mnumzana Miklas Ndlovu. ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemawane ngiAlbert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho. Sicubungula uhlelo lokukhethwa kwabazancedisa ukhetho oluzayo bekhethwa ngumphakathi hatshi ngama-primary elections ajayelekileyo. Kambe abesifazana abaningi bengangena na ngalolu hlelo ezikhundleni zokuncintisa?
Uhlelo lelo elokukhetha abameli sibona ukuthi kulabo mama abathize abaphumayo abaqanjwa ngabantu. Into enhle ngohlelo lolu yokuthi umuntu lo muntu lapha ahlala khona kumbe kuvillage kumbe kustreet uphiwe ithuba elokukhetha inkokheli ayifunayo. Yikho nje sibona omama labo bayaphuma loba nje khathesi asikaboni inani elokuthi bangayi.
Kuza hamba njani kusigaba lesiyana esephalamende ese-proportional representation esabomama? Labo bazakhethwa njengenhlala yenza yini kumbe lakho kuzasetshenziswa olunye uhlelo ukuthi bakhethwe?
Uhlelo lokukhetha abe-proportional representation liphosta lifani laleli elokukhetha o-MP lo-councilor kumbe u-president. Uhlelo lolu labo abantu bayanominethwa kumavillage lama-street, abantu bayenelisa ukuqamba ukuthi umuntu abacabanga ukuthi ozabamela kuhle esigabeni sabo ngubani, besinike amabizo. Yikho nxa amabizo lawo engaphuma sesizahluzisisa njengebandla sibone ukuthi umuntu lo oqanjiweyo uyenelisa yini ukugcwalisisa lokho esingathi ngama-requirements ethu ukuthi umuntu ebe yi-candidate kumbe ama-requirements lawo abehlelwe ngumthetho woku-constitution kumbe woku-electoral act. Then sesizayenza i-ranking system yethu njengebandla sibone ukuthi ongamela ngubani kubomama e-parliamente njenge-PR kumbe le-senate. So le sizayenza internal i-process yethu sikhangela ukuthi sesirenka ukuthi umuntu othole ama-nominations amaningi ngubani. Njalo sesizahambisa kuhlelo lokuthi kuma-citizens caucuses lapha abazakuma phambi kwabantu bekhuluma ama-manifesto abo lokhu abakuthi abazakwenzela abantu. Sizazama i-consensus sikhangele ukuthi amaphepha abasinike wona in terms of ama-qualifications abo ami njani. Njalo sikhangela lalokhu ukuthi ncade kisenzama ama-manifesto presentation ba-presente njani. Sincedisana loZulu yinto yokuthi abantu bavumelane ukuthi hhayi lo usebenze kuhle kumbe hhayi lo ubuke wamkhutha ngaphi. Njalo lapha yikho kuzaba khona lo msebenzi we-independent commission lama-stakeholders.
Lona uhlelo lolu luqhubeka njani? Abaningi bathi mhlawumbe akusoze kube kuhambe njengokuba kuhleliwe, kuyenzakala ukuthi abakhokheli befake labo ababafunayo ezikhundleni. Lungcono yini kulaloluyana olwama-primary election?
Into enhle ngakho yokuthi sihamba kuma-village kumbe la kuma-street lapho kuhlala khona abantu sibabuza ukuthi ngubani lo elibona ingane ozayenelisa ukulimela ephalamende kumbe ecouncilini kumbe ngu-president. So i-opinion yabantu phansi kula siyayithola, unlike kuma-primary election lapho siyabe kuthiwa abantu kabasubmit ama-CVs ngitshelwana liboda abanye kabatshela ukuthi ama-CVs ehambisa. Nxa kuhanjiswa base bekhangela ukuthi kanti ohambisileyo ngubani, olemali nguphi, thengela
izinditshi ezamaplastiki kumbe amankomitshi amaplastiki ukuthi bebavotele kuma-primary election. Manje anakho iprocess leyo, umuntu lo muntu wonke ulethuba lokuthi akhethwe. Yikho ngisithi iprocess leyo inuka unika wonke umuntu ithuba elokuthi akhethwe ukuba yi-candidate, njalo lo muntu uphiwa ithuba lokukhetha inkokheli azifunayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Chiwetenga, isiphathamandla sebandla le-CCC esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo sokhetho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Yilami isithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labe sifazane. Njengenhlala yenza olulandelayo uhlelo siluphathelwa nguChris Gande, liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani isulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP.
Linjani babu Gande labalaleli? Ye, siyananzelela ukuthi ama-political parties anjengabo ZANU-PF labo-CCC baku-election mood already, ngoba sebeqalile ukukhipha ama-candidates abo. Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mood, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele lokuzo sodwa. Abalaleli babagande lawe, lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wanqedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumuntu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo nangokucakatheka kokuthi kuchoni ukuthi bazimele baphume kwele Zimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sikontest iZimbabwe yonke, sizobamba kakhulu indima yama councillors nama members of parliament. Siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMnyathi River eKhwekhwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza iZANU PF labo CCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babumoyo, libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kwele Zimbabwe? Liza kwenza njani?
Yebo babu Gande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe, ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela i-border ye-South Africa leyeBotswana, le-South Africa. Kwathi ngo-1888 wasayinela i-border ye-Ramakgwebwa naBotswana Plumtree. 1888 again wasayinela i-border ye-Zambia Livingstone Falls. Ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela i-border ye-Mnyathi River e-Jameson Line, okuyiyo i-border esehlukanisa le-Mashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, i-straight, kayifuni rula. Kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusukumeza. Beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKhwekhwe, besiya kumathemelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasishaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezi ngesikhathi ngesikhathi siyaphambili umkhomba ndlela sizayo yendlala lingakhohlwa ukuthi revolution yabantu onwa ngamamasis kathesi MRP ibhizi safundisa amamasis ngokuqakathiya ukuthi babezazi identity yabo ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMatabeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwana lamashona lamaNdebele kodwa kusenziwa ngabamhlophe yiwo lo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi ongadingini odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la kodwa njengoba njile ukuthi irevolution lamafaces wonke okunye ngenguphawu lokwamandla okumxoka ukuthi sibhizi siqoqa amamasses siqoqa abantu bakithi sibatshela ngokuqakatheka ukuthi hayi ilizwe lethu alibuye emasisweni sesilifuna liphelele sehlukane labantu besishoneni abezilwane
lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP ebesiqoqalayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
Siyabonga Chris Gande sizigqiba ngohlelo wabaculi bethu namhla silo Shadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree uhamba leqembu leInjabulo Classic Rhythms bephethe idlalade labo elitsha elesine uNtunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba
Okokuqala ngizathanda ukubingelela bonke abalaleli beStudio 7. Lapha emculweni sengilama album amane ngibala la lephuma manje usondela le single eyodwa.
Uyoba kube somubi ngosuku lokwethulelwa. Umisele umsebenzi wezenzo zakhe. Malika chiso libela kuti Sifuta ngolaka Indebe zake Tweli njukutelu Uyoba kubi kumubi Mosuku loko chulelwa Uyobi selu msebenzi Wezenzo zake
Abafuna umculo wakho bakuthuma njani?
Abalaleli bengangithola ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms kumbe bedinga kuShadrack Moyo babuye bendole njalo kuYouTube bedinga Injabulo Classic Rhythms kanti njalo ngiyatholakala kuWhatsApp inamba zeWhatsApp zithi +26377792201 +26377792201 iko lapho abalaleli abalandeli abangithola khona
iwapi amazwi owatshiyela abalandeli
amazwi engiwatshiyela bonke abalandeli ukuthi indima yomculo indima enzima kakhulu njalo ifuna abantu besichase ngokuthenga ama USB ama CD kuze siqhubekele phambili siyenza umculo ongabafundisa ongabaduduza umculo ongabajabulisa ngiyabonga
Babikelena abantwana abancediseni Babundiseni bengeqinise
cha Siyabonga Ntunkamile Nkomo namhla belomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree leqembu Injabulo Classic Rhythm Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhla mthakazi omuhle olivalelisayo yimi owenu uGaino Gumede Saidi ngise Washington DC lilale Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.